bangifonela ababalisi and uDio wewange one life futhi ngamfonela mina wathi yena ababalisi babhala ama reports basebona kulabo ndofa bayafika esikolo ebusuku abondofa laba bayagada phezu kwama roof bamuze ifurniture ngesinye isikhathi bayacitsha amakandlela ababalisi ebusuku
bangaphi ababalisi labantwana khathesi sikhuluma nje
kuthiwa kona ababalisi sebabaleka abanye omunye uhlala koBulawayo omunye ekama TV abanye eHarare abanye bangkhona eWange Town except ombalisi oyedwa ohlala khonapho esikolo kuthiwa kona ngiwakhonapho entangababi umbalisi lo but abanye makhona vele sebabaleka from isikolo leso abantwana vele kabasabuye esikolo because akulaba abalisi
kuyini elikutshelwe nguhulumente
namhla ngifune u-PED but angizange ngimthole u-PED ngikhulume lo umsekeli wakhe u-Mr. Mpo uthe yena usetshele uDio ukuthi ababalisi baphenduke emsebenzini ngomhla ka-2 Friday bacabanga ukuthi abazali bazaba belungisile ukuthi undofa laba bakhishwe from isikolo lesi labazali
bacabanga ukuthi bekukhuphe njani lokho njalo ngobani abazabe bencedisa kulesi sehlakalo ukuthi babakhuphe undofa laba
kuyabona i-SDC yesikolo yabiza umhlangano abazali babuya babuthana bene basevumelana ukuthi bazahamba bayedinga inyanga from indawo ethiwa kona yelusulu edinga area izobancedisa ukuthi at least kwenze isintu ukuthi abondofa lawa bakhithwe from isikolo leso.